isaba le national executive yezisukile esanda kudlula la lapho sikhulume khona ngento eziningi zokuthi mhlanganiso yethu ingaqhubekela phambili njani. Lento esihluphayo ebandleni sikukhulumile-ke emfanelweni bekufanele ukuthi iy'ndaba ezilingalezo ziphangiphangi ziye-report kwaku-national council. So asabanga layo-ke i-national council sobona izakuba khona kusasa ukwenza ukuthi i-national executive ifake ama-recommendations ayo ukuthi hhayi sike sahlala phansi sibona ngathi singaqhuba sisiya lapha lalapha ebandleni lethi.
Yiziphi ezinye izixwayiso ongasitshela zona eziza kwethulwa kusasa?
Yi angithi besihlangene saba lama-resolutions, zingathi kwindaba leze-corruption silama-resolutions e-TP ku-national executive ukuthi hayi ilizwe leliwohluka ngenxa yokwabantu ukuthi bayatshintsha izimali lapha uhulumende intazimaka uhlukholomiya ohluka uyadilika abantu sengelamba akusafanani sise-inclusive government. So sike safaka izinqumo ngapho sisenza ama-recommendations ku-national council leta. So sesikhangele idaba kade mhluphe emaphepheni lokuthi abanye abadala bezifuna ukuthi sihlele i-congress mangesiphangiphangi singasaleleli 2015 la kufaka ama-recommendations ukuthi hayi bombona ukuthi ezi-national executive sibone njani singaba layo yini masinyazo lasezisukela. So sizayethula-ke umlingo i-ICT report yet sinike i-national council ngoba yi-final decision making board eza hayi bayavumelana lathi umuntu abafunda ngathi.
Sithola impiko yokuthi kulokujezisana okuza kuba khona. Abanye bathi ubaba Mangoma ulakho ukujeziswa ngodaba lwakhe lokuthi uTsvangirai kumele achiye isikhundla. Kuyini ongasitshela khona phezu kwalolu daba?
Ya, engingalitshela khona ukuthi akula muntu owathi uMangoma uphambanisile ngokufaka imibono yakhe ebhalele upresident wakhe isixwayiso kumbe ngathi isicelo asifake kupresident wakhe. Akula muntu othi wakusola khona ukuthi the kulilungelo lakhe, kulilungelo lomuntu wonke. Njalo ubaba uTsvangirai ubephumile egcekeni etshela amabandla ebhathi ukuthi hhayi bakithi amalunga asikukhulumeni udaba lwe-succession kumbe lwe-leadership renewal. Silo mbono ovulekileyo akula muntu oyalishwayo ngokukhuluma ngakhona. So akula mlando esakunika wona uMangoma ngalokho. Umlando wani kuMangoma ngokuthi waphangisa wathatha udaba walufaka kumaphephandaba okungavunyelwa ngesixwayiso kumbe isinqumo somhlanganiso wethu we-MTC. Akulo dubo alifakwa kuma-newspaper lufakwa ebantwini. Angithi kuthiwa enhle ijukelwe ebandla uyaletha ibandla sikhulume ngalo sibone ukuthi singaphumazo. So wanika umlando ukuthi wahlangana lama-newspaper layo tatela izindaba ekhuluma ngodaba olwalufanele ukhulunyelwe ebandla. Yiyo umlando esamnika wona ukuthi kodwa ukuthi uzajeziswa kuba sozejezise kuya ngamalunga abekhona enhlanganeni ukuthi bazabona njani bona.